ukukhona ke sikuthi ke imklomela lesibonayo bayisimklomela engaba iyasethusa uma sikhangela okube kuvele kuhlezi kusenzeka kuleli lizwe lapho ophosa abafundi abafika kumathumi amabili ekhulwini 20% ade bevele bephumelela emhlolisweni le eminyakeni yonke. Singabe siqhubeke kancinyane sehla nge-1.5% okutshengisela ukuthi yikho okungakhalisa kakhulu ukuthi kwehlile. Kodwa sikhumbuleni njalo ukuthi inani labafundi kona abangenileyo lapha landile layaphezulu. Singazi-ke ukwanda kwakhona ukuthi bekusanda abafundi abangabe behlomiseka kahle kume njalo kwande labafundi aduzele besemuva ezifundweni bangeniswa-ke ukuthi baphumelele. Konke lokhu yizinto singahlolisiswa. Ngingasweli kangako-ke ukuthi mhlawumbe lokho kwehluleka singakuthi thina kuyinto enhle, akusinto enhle elizweni, kumele kukhangelisiswe kuhle. Ngakusijabulisa thina njengababalisi ukuthi esikukhuphayo kwenza ilizwe lingathi libuyela emuva, kathi kumele siqakathekise kwezemfundo.
Kuyakhanya ukuthi abantwana bajaye kahle esiNdebeleni i-business studies kanye le-biology, kodwa kabenzanga kuhle phela esikhiweni isishona kanye lesamu. Kuhamba njani?
Ngingadeda kusamu, nanku phela ubungcitshi besamu ungathi siyabuswela kancinyane. Kathi ke salahlekelwa futhi ngababalisi abaningi okwenza ukuthi ababalisi abaqeqeshelwe ukufundisa isamu basithiye bangaze baze baphenduka njalo. Lokhu kuyinto kumele sizingqinekise ngayo ukuthi ngaye siyakuqondisa. Kanti-ke sithola futhi ukuthi-ke ababalisi abacuna bengena amakolishi ngesinye isikhathi abanye bakhona abazange bazibhase isamu ekufundeni kwabo, ngabalathando-ke ngalezi samu. Lokhu kungabangela ukuthi wehluleke. Athi-ke ngapha ngakwezembali kuba ngisolisa kakhulu ukuthi kathi ulimi lomdabu ngitsholo nalosemzini singazi qhubeka ngaphi. Nanku phela baningi ababalisi abaqeqeshele lokho, njalo ngeke ngithi ukuthi siyabaswela kuleli lizwe. Lokho kuzokudinga ukuthi sikuchwayisise kakhulu. Mhlawumbe imfundiso yethu ngendlela eqoqwa ngayo ingabe ingaze yahluza lokho okumele kuhluzwe ezindimini lezi zombili. Kodwa lokho ngake ngikutsho ngokugcweleyo ngoba kudinga ukuthi kuchwayisiswe. Nginje lami ngibhidekile ukuthi ngikwazi ukuthi kathi lokho kungakubangelwe yini.
Kumele-ke kwenziweni nxa sukhangeleke Ndlovu?
Okuqakathekileyo kwakathesi ukuthi ezemfundo ngaye ziyetheswa umlando wokuthi zihlale zilolonga ababalisi, zibapha ubungcitshi kulezo zifundo abazifundisayo. Uzathola ukuthi kuleli lizwe kukalutshwana ukuthi ababalisi baphiwe ubungcitshi wokuzilolonga. Abanye ziyoke baphumayo esikolweni kabakazi babuye babuyele njalo ekuthini bayefunda bacijise ulwazi lwabo. Lokhu kungumlando omkhulu welizwe ukuthi kasithuthusekeni ngokufundisa kwethu.